izinto zime kubi ilanga ngelanga nxa litshona so kuba wethu kusiba wethu kusiba wethu sina besikhangelele ukuthi njengoba kuyindaba eqakathekileyo indaba zokuphila lezi ngalesi sikhathi ngabe sisebenze something nje ukuthi izinto zibe kuhle mayelana ngempilakahle zabantu but namhla sokuzilanga lesi-9 okabe lalutho so lokhu sikubona njengeinto ekhathazayo kakhulu ukuthi kulabantu nje angabe beselelothando ngokuphila kwabantu kumbe abantu abaselandaba labanye ngoba izinto eziqakathekileyo lezi nxa amalanga ayi-9 ekudlula kungakabi lento eyenzakileyo mayelana lokuthi abantu bethengise amaphilisi okuphila abantu bethole i-healthy enhle ehambelana lokumele beyithole labodokotela bethi imali zokuya emsebenzini ezokuphila kungazange kukhangelwe khonokho sikubona angani sizakhalalwa nje ku-healthy sector yinto esizwisa ubuhlungu kakhulu ngaleyo
singathi uhulumende kodwa yena uthini sizo engazani ukuthiwa uthi likhulumile ukuthi lizabuyela emsebenzini selikhulumisene yini
asikakhulumisani iliqiniso ama-reports lawa esiwabonayo ekhulunywa ngabantu siwabona engelaqiniso yizinto nje abantu abathiwa sibabexoxisane ngazo but thina esiku-ground asisakhulumisani ngakho.